Siyabonga Marvelous. Siyalamukela ku Studio 7 ngensonto mhla ka 27 kuNkwenkwezi 2014. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu ngosithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje. Ukwala kukamphathi ntambo obona ngenhlelo zemigwaqo umnumzana Obert Mpofu ukukhuluma ulimi lwesishona edalela eParliament ngolwesine soluphehle inkulumo phezu kodaba lokuqakathekiswa kwendimi zonke elizweni. Ibandla lezaphu lithi izinqumo zalo zilokhu zigxile kubukhokheli bukamoyi umnumzana Joshua Mqabuko Nkomo wayengumkhokheli we-PF Zaphu.
Uma izaphu ingenile embusweni kuzonikeza abantu bonke amandla ayisimangaliso, hayi abantu bemathebeleleni nje kuphela kodwa abantu beZimbabwe bonke.
Uhlelo lokwakhiwa kwezambuzi ezingasetshenziswa langabantu abagogekileyo luqhubekela phambili ezikolo zenkayi.
Yena amanye angikhona abe right but ka-accommodate abantu abadisabled. So lawa akhiwayo kulamanye astrategies ukuthi akwanise ukuthi umuntu ohamba nge-wheelchair angene kuwe nge-wheelchair yakhe azisebenzise ngalapha.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Ukwala kukamphathi ntambo obona ngenhlelo zemigwaqo umnumzana Obert Mpofu ukukhuluma ngolimi lwesishona edalela eParliament ngolwesine sokuphehle inkulumo phezu kodaba lokuqakathekiswa kwendimi zonke elizweni. Umpofu ubuzwe umbuzo lilo ngaleli dale likhuluma ngesishona, yena wasephendula ngesiNdebele. Umsekeli kamlawuli wedale leParliamente ophange wangenela watshela umpofu ukuthi kumele aphendule ngolimi lwesishona, kodwa wala umpofu waqhubeka ephendula ngolimi lwesiNdebele. Abaningi abakhuluma isiNdebele ngitsho labakhuluma isishona babuke umpofu besithi wenze kuhle kakhulu, ngoba abantu kumele beqakathekise indimi zonke, njalo akulalimi olumele lweyiswe. Wokuhlaziya lolu daba untungamile inkomo weStudio 7 uxoxelo wake waba lilunga ledale leParliamente umnumzana Felix Magalela Mafasibanda.
Into eyenziwe ngubaba Obert Mpofu uyasithabisa njalo simtshayela ihlombe, ngoba ngiyakwazi eParliament kusebenziswa indimi zonke singakasibhali i-constitution yeZimbabwe ngokuvele kusebenziswa indimi zonke. Ngibona ngani umuntu lowo efosa ubaba uMpofu ekhuluma isiNdebele kungaba into ezimbili kwazi umthetho weParliament ngengxenye uyeyisa isiNdebele. Yikho ke ngibona ngani kufanele ukuthi iParliament iphangise masinyane ukwenza i-Language Act ezahambelana le-Constitution, ngoba i-Constitution iyabhalwa kwathiwa kuindima ezilishumi lesikhombisa 16. Yikho ke akukabi nomthetho lowo esingathi i-Alignment Act, esingathi i-Language Act. Abaphangise bafake i-Language Act kwenzela ukuthi abantu bazi ukuthi indimi zeZimbabwe zonke ziqakathekile, hayi isishona sodwa belesikhiwa.
Khona akulamtoliki yini edalele eParliamente?
Bakhona abahumutshelayo. Ungakhuluma ngesiNdebele bayahumutshela besisa esithweni. Ungakhuluma ngesishona bayahumutshela basisa esiNdebeleni esithweni. Yikho ke ngisithi u-deputy speaker lo utshengisa ukuthi yibumbulu kumbe yikungazi umthetho okhona khathesi, ngoba kulama-telefoni ukukhulunywa uyafaka endlebeni kube yikukhumutshela khonapho ezingathi ukuhlolika ngesiNdebele. Yikho ke angizwisisi nje imitshina leyo sebalahlela egangeni bekungazi, mbona ngani ukungazi noma yibumvulu.
Umnumzana Felix Magalela Mafasibanda wake waba lilunga ledale leParliamente sigxoxela ekobulawayo. Ibandla lezaphu lithi izinqumo zalo zilokhu zigxile kubukhokheli bukaMoyi uMnumzana Joshua Mqabuko Nkomo owayengumkhokheli we-PF zaphu njalo engumsekeli kamongameli ngesikhathi ebhubha ngomnyaka ka-1999. Obona ngokwethulwa kwembiko kugatsha lwezaphu eNgilandi uMnumzana Thulani Nkala uthi kuningi okuyisibonelo uMoyi owakuchiyela ibandla lakhe eleZimbabwe kanye lomhlaba jikelele.
Abantu uma sixoxisana nabo imsebenzi abangathi bathanda ukuthi beyigamise kakhulu msebenzi ubaba uJoshua Nkomo awenze kakhulu ngesikhathi se-liberation struggle indlela akwaze ukuqoqa ngakhona ihlanganiso yezaphu kunye nenhlanganiso yezipha okuyizo ihlanganiso ezenza uhulumeni waleso sikhathi athi hayi asihlalisaneni phansi sixoxe indlela ubaba uJoshua Nkomo asebenze ngayo kakhulu yiyo elethe inkululeko. Kanti omunye umsebenzi omkhulu kakhulu kuthe ngesikhathi abantu behlaselwe kakhulu ngesikhathi seGugurahundi ubaba uJoshua Nkomo wakwazi ukuthi asayine unit accord okuyiyo eyenza ukuthi abantu bengabulawa kusiya phambili.
Kodwa lamuhla nxa ukhangela konke okwenzakala elizweni eZimbabwe kanye lemathebelele ndingathi izifiso zakhe zagcwaliseka yini uMoyi?
Cha, akazigcwalisekanga ngoba uma ukhumbula ukuthi izaphu ibivele sithi amandla awaye ebantwini ngesikhathi sempi yenkululeko. So uma ubheka nanamhlanje izaphu ithi devolution of power okuyikuthi amandla awaye ebantwini. Siyazi ukuthi ku-constitution entsha yebo i-devolution ikhona ngegama kodwa ke even yona le ekhona ngegama kayenziwa lokho ivaliwe. Njalo ma ubheka ukuthi ubaba uNkomo into abeyiqakathekisa kakhulu yikubambana kwabantu yikuhloniphana kwabantu baseZimbabwe jikelele. Kodwa ke siyazi ukuthi uhulumeni wanamhlanje oseZimbabwe akakwenzi lokho. Bakhona abantu abathatha ukuthi baqakathekile okudlula abanye okuyikho okudala uqhekeko esizweni. Ngamafishane imsebenzi kababa uJoshua Nkomo ayikagcwaliseki.
Ibandla lakho lingadala umahluko na?
Ikakhuluma sibheka ngepolicy ye devolution of power eyiyo enikeza abantu amandla okubizwa kuthiwa yi-self determination. Lokho ngineqiniso kakhulu njalo nginesiqiniseko sokuthi uma izaphu ingenile embusweni kuzonikeza abantu bonke amandla ayisimangaliso hayi abantu bemathebeleleni nje kuphela kodwa abantu beZimbabwe bonke kungakhathalakile ukuthi baphuma kuluphi uhlangothi.
Lo Mnumzana Thulani Nkala obona ngokwethulwa kwembiko kugatsha lwebandla lezaphu ekhuluma ecingweni eseBhelithane. Lamuhla kweziphathelane lezemaphandleni sixoxa loMnumzana Sicelo Mpofu, umgcini sihlalo wekhansili yenkayi eMathebeleleni North, osichasisela ngenhlelo zokwakha izambuzi kanye lezezibholane eziqhubeka kulesi sigaba.
Kulo hlelo lokwakhiwa kwezambuzi kuma-primary schools wonke enkayi district. Okwenzakalayo ukuthi i-World Vision ye-implementing partner enifundwa yi-UNICEF. Emi okwenzakalayo ukuthi bona basithengela isamende, basinika amamashuwaya, maybe ngathi lokunye lokuncedisa nje ngolwazi ukuthi kwakhiwa njani amathoyilethi lawana. Izakhamizi ezikwenzayo zona ukugeza amagodi, ukuthaya izitina nokudinga ubhilida. Ubhilida owakakha lokho lawa mathoyilethi latrainwa yi-implementing partner. Abe sebhadalwa yi-SDC.
Izakhamizi-ke ezigebha imigodi zona ziyathola yini inzuzo kumbe bakwenza ngoba beyibo abazali bakuleso sigaba?
Izakhamizi azitholi lutho. Lokhu sibenza njengohlelo oluncedisa isikolo njengoba isikolo sivele singesezakhamizi. I-SDC iyebhadala imisebenzi ezakhayo. So izakhamizi zincedisa ngalokho esilakho okungadingi imali.
Kungani izambuzi lezi zisakhiwa kathesi zazivele zingekho yini?
Hayi, izambuzi zezikhona ngohlelo lolu le-governance lewatch. Kunanzelela ukuthi amathoyilethi akhona, amanye zingananzelela zingizikolo amathoyilethi akhona avele asefile aseyi ukuthi angakwanisa ukuthi asetshenziswe ngabantu. Then amanye angikhona abe right but ka-accommodate abantu abadisabled. So lawa akhiwayo kulamanye a-standardized ukuthi akwanise ukuthi umuntu ohamba nge-wheelchair angene kuwe nge-wheelchair yakhe asize kuhle ngalapho.
Liyake likhale ngodaba lwamanzi. Amanzi wona khona yini ukuthi nxa izambuzi lezi sezisanda zibe zihlanzwa?
Amanzi layo le program futhi under yona le wash kule program yokudrilwa futhi kwezibhukane. Ngaphandle kokudrilwa kule bhoko le-rehabilitation kulungisiswa zonke zezikhona. So ukudrilwa kusilo kufika phase 2 bezoqala ezadrila zingu-20. Kangelele futhi ukuthi ibaza kuya 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 kuzodrilwa futhi ezinye ezingu-20. Futhi kusiyafika u-2018 isikhangele ukuthi maybe each and every sikolo singabe sesibhorane. I-permanent water source.
Likhangelela ukuthi kube le zambuzi ezingaki isikolo sinye ngasinye, lezi bhorane ezingaki, njalo nxa izibhorane lezi zisesikolo zisetshenziswa ngabantwana kuphela.
Kodwa ngiyiprogramu le nxa singesesikolo siyasetshenziswa ngesikolo kuphela. Then izambuzi ezikhona kuyabe ngama-pit latrines but abe ngama-compartments. Kuba yi-10 squatting walls.
Izakhiwo zona zilungile yini esigabeni seNkayi, ama-classrooms kanye lalezi izindlu okuhlala khona ababalisi?
Lapha nalaphayana kwezindawo kuyabe kuizakhiwo zikhona but sezizindala ngakhangela imbali yazo ezinye zakhiwa ngabo-1940-something. Izindlu zababalisi kwezindawo vele kazaneli. Sithi ngathi nje wonke izindlu ngama-classroom bekho kabi akukho kukwanele awanele.
Ye, ungasigqibela lingxoxo ngombono wakho ngenhlelo lezi.
Mina ngombono wami inhlelo lezi zingaphutha kuhle nxa kungaba lokusebenzelana okuhle ebantwini beNkayi balisela kwizakhamuzi ku-implementing partner kubabalisi ebantwaneni. Njalo le inhlelo ezingaze ngaphumelela amanzi ezikolo azabesekhona lama-toilet abesekhona engathi angaphosa ayanele. Njalo kuyabe kukuhle ngoba ama-toilet la azabesekwanisa ukuthi ancede lo muntu olobugogo okuthize ukuthi azisize kulawo ma-toilet.
Lo mnumzana Sicelo Mpofu, umgcini sihlalo wekhansili yeNkayi eNkayi Rural District Council, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekhona le eNkayi. Le balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington. Lisibamba kumakakasi aku 909 medium wave la kushortwave 4930, 12080 la ku 15775 kHz. Lilakho njalo kusithola ebulenjini ku-internet kukheli ethi www.voandebele.com. Okwamanje sengilichiya ezandleni zikantungameli Nkomo eStudio 7 esethulela uhlelo oluphathelane labasakhulayo.
Yikudibana uhlelo lwabasakhulayo lamhlanje kungesonto lilami uNtungameli Nkomo. Lamhlanje ngihamba lo mnumzana Dingumuziphuthi osakhulayo olilunga lebandla lezanu PF odabuka kotokwana njalo oncintise kukhetho lwama-primaries aleli bandla kukhetho olwedluleyo. Ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana Phuthi.
Ngiyabonga Nkomo.
Ungasitshela kahle kahle kuyini okwenze wangena kubandla lezanu PF?
Okwenza ngiyathatha leli cebo ngabuyela emva khatshana lapho esavela khona. Lathi singakazalwa labo baba onkomo oburombo labo baba omgabe njengakayiqala ipolitics ukuthi kwakunjani abatsha bona izinto ababekhangelele ukuthi bangazenza iziphi. Ngase ngikhangela ukuthi zonke izinto ezenziwa ukwenzela ukuthi ilizwe leli libe yilokhu esikhona namhlanje ukukhululeka ukuthi bonke abakwenzayo bakwenza ebutsheni babo. Ngase ngikhangela izizathu zokudinga ukuthi bazenze lezo zinto ebutsheni babo ngabona ukuthi kwakuyikudinga ukukhululeka. Ngase ngikhangela nje ukuthi ukukhululeka khona kungaba yipolitiki nje kuphela na. Yebo kungaba yipolitiki but okunye okufunakalayo kuyini. Ngananzelela ukuthi ezomnotho economy iqakatheke kakhulu kulokho. Ngabona ikakhulu with inspiration zabantu abanjengabo-Jason Moyo ukuthi babe kuma-trade union. Onkomo wevele esikole nabo bangena ma-trade union nje kubo-National Railways of Zimbabwe. Kwangigwegwa, kwangi-inspire, kwangifaka ulukuluku, kwangifaka nelaza, kwangibonisa ukuthi iZANU-PF yindlela.
Siyazi ilizwe libhekane lobunzima kwezenotho mnumzana Phuthi, imisebenzi iyasilela. Ungathi yiziphi ezinye inhlupho abatsha ababhekane lazo elizwe?
Ukusilela kwemisebenzi silohlupho olubhekane leZimbabwe kuphela, amazwe wonke nje emhlabeni jikelele aphela abhekane la. Ngitsho la mazwe anjengabo-Britain awa-former colonial master labo wabhekane lakho nje, kodwa asisoze sithi khona akula hlupho. Esingakutsho nje ukuthi iZANU-P F njengohulumende ngizimele ngedwa ngingakhulumeli omunye umuntu, ngiyitshayela ihlombe kakhulu ukuthi iyakubona kubalulekile ukuthi iveze eminye imicabango engenza ukuthi abantu bazithuthukise. Ungakhangela uhlelo lwe-Zim Asset, uhlelo lolu lujonge lona ukuthi luncedise abantu lwenelise ukukhangela ezinye izinto esingazenza singakafiki ku-2018 ezibambekayo ezizakwenza ukuthi abantu benelise ukuzenzela zincedisana nalokho uhulumende abela. Akula muntu ongakwaziyo ukuthi iZimbabwe is a very well-endowed country in terms of ama-natural resources. Silakho okuningi kakhulu okuyikho okusenza sifakwe ilisho elingalo. Kuphinde njalo kungabi nomunye umuntu ofuna nje ukucabanga nxa ekhetha ukuthi angabikwazi ukuthi iZimbabwe iyetheswe izigeziso zomnotho. And ungabakwazi ukuthi i-America iyengezelele lezo zigeziso zomnotho phezu kokuba iZimbabwe izame ngazo zonke iy'ndlela zokuthi iqasise ukuthi izigeziso zomnotho lezi vele lakho azikho emthethweni. Hey, nxase sikhangele abatsha babahlangana lenhlupho lapha nalapha, fine. Kodwa-ke thina abatsha bakuleli and being members of ZANU-P F sijabula kakhulu ukuthi senelisa ukuthi sithi meet regularly with our leadership eyabatha ibonisane ukuthi singenzani ukuze sinqobe lokhu nalokhu.
Nxa sikhangela amabandla ezombusazwe elizweni, ungathi ayabapha yini abasakhulayo ithuba lokuthi labo baphatheke ngokugcweleyo bangene lasezikhundleni?
Kungathi kuba ngconyana abatsha babeqakatheke kakhulu ngesikhathi ilizwe leli lidinga uzibuse. Impi yayingasoze inqotshwe kungelabatsha. Abatsha babevele beyibo abantu abaphethe amandla okuthi impi inqotshwe, ngoba phela ngingathi uzakhangela laba bantu bonke esithi ngama-war veterans, esithi ngama-war collaborators. All those people babengabantu abatsha, bakwenze ebutsheni babo. Sesibuyele emuva njengalokho enjengakutho ukuthi nxa singakhangela the likes of abo-Jason Moyo, the likes of abo-Msika, abo-Robert Mugabe, abo-Joshua Nkomo, they were younger than me when they started this to liberate us. So iZANU-P F izame ukupha umzekeliso wokuthi abatsha bona bangaphathe kanjani. Ngithanda ukuthi nginanzelele kakhulu ukuthi umzekeliso lo ubonakele ngamanye ama-parties. Sibone ngamanye ama-parties, opposition political parties like abo-NDC embracing this culture, bafake labo abatsha abazame ukungena lapha lalapha. But ngizathanda ukuthi ngitshayele ihlombe iZANU-P F both as a political party and as a government ukuthi ungakhangela ukhetho luka-2018 kungene abatsha abaningi. Lami nginje ukuze ngimle for ama-primary elections ngangibone ukuthi kule sikhala ngivunyelwe lami ukuthi ngithi ngingumuntu omusha kanje, ngingafiki ngibuzwa ngomunye umuntu ukuthi kanti iwe wabaponi.
Bekukuhle ukuba lawe kuhlelo mnumzana Phuthi, siyabonga kakhulu. Lolo bekuluhlelo lwabatsha. Ngixoxa lo mnumzana Dingomuzi Phuthi, ilunga leZANU-P F njalo oncintise kukhetho lwama-primaries kotokwana kukhetho olwedluleyo. Asidibaneni kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Olivalelisayo ngontungameli Nkomo.
Siyabonga ntungameli ukuphetha indaba zethu zalamhlanje. Nanze ebezikhokhela ukwala kukamphathi ntambo obona ngenhlelo zemigwaqo umnumzana Obert Mpofu ukukhuluma ngolimi lwesishona edale lephalamende ngolwesine ludala inkulumo. Siligqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo, ngosithandekile Mhlanga.
You have You've been listening to Studio 7 for Zimbabwe in English, Shona and Ndebele. Tune in tomorrow at 17 hours UTC, 7 p.m. in Zimbabwe for the next edition of Studio 7.
Murare zvakanaka vateereri.
Good evening, Zimbabwe.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Lilale.